Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Janim Tozo Mutte, Telamungera, Homestars, West Studio 7, Namta, on the Sanu, Shanga 19 Mabasa, 2019, Ikamalami, Okip Stube, and Avenizetu Lamshanti. Even the Resident Pier Fleet, who made the Avantu, was 7 in Daone, who was the Vakovetisere family, Kim 7 the Avaluda in Yakurule.
Inangale lokuthi sicabange nabantu abantu abangenamagoshi behlala nezilwane behlala nezinyoka behlala nako konke okubi.
Kodwa abanye bathi kunzima okwenza ukuthi lokhu kwabantu bathakazelele uzibuse.
Njengabantu abasebenzayo uzibuse ikakhulu ngolonyaka ngo-2019 akatsho lutho empilweni zethu.
Seliqalisile ikhefu lephasika. Incwadi ebona ngokuthoba inhliziyo zabahluphekileyo ithi kuqakathekile ukukhuluma ngodaba lwegugurawundi emphakathini.
Siyabona khonokhana ukuthi kuhlangane kukhulume abantu bakhala abakhalayo babhodlise umoya babhodlise umoya. That's the beginning of the healing process.
Sizalethulela umculo wembongi uLikhwa Ncube otshaya kuzwele. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Ibandla lezanu PF lithi sesifikile isikhathi sokuthi abantu besebenze ndawonye ukwenzela ukuthuthukisa ilizwe elifikise iminyaka phose engamajumi amane kazibuse izolo. Abalandeli bebandla leli bathi kumele uZulu akhumbule ukuthi kwabhubha abantu abaningi ngesikhathi sempi yenkululeko ababefuna ukuthi ilizwe libe lozibuse. Kodwa abaningi njalo abantu abakhala ngokwenzakala elizweni khona manje abathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele aguqule ezombusazwe lezomnotho ukuze kube lenhlalakahle eZimbabwe. Omunye wabakhuthaza ukuthi kulondolozwe izifiso zalabo abalwa impi yenkululeko ngumnumzana Joseph Juma okubandla leZANU PF.
Asho langa lethu ukuthi sibe selfish ilanga lethu lokuthi sicabange nabanye abantu abangenamagoshi behlala nezilwane behlala nezinyoka behlala nako konke okubi befuna ukululela ubana iZimbabwe izimele yodwa bengelampenseni bengelamkholo bengelamedical aid bengela konke lokusesikuthola namhlanje basinika khona thina labo namhlanje balele abanye basemathuneni angavezwanga abanye basemathuneni aveziweyo. Kodwa-ke oqalile ilanga elokuthi nxa ungumntwana weZimbabwe zikhangele uzibuze ukuthi uvela ngabi uya ngabi.
Singathi-ke kodwa kulabanye babagolide abangani bathi okwenzakala kwele Zimbabwe ayisikho lokhu abakulwela ngesikhathi sempi yenkululeko. Kambe ungathini ngabantu abanjalo lapha sikhuluma ngabanye abalwa impi yenkululeko le?
Abaqhumanga baqinisile sibili asizange silwele ibana iZimbabwe ibuye imilijo ngale esiyibona namhlanje. Asilwelanga ukubana sibuye sizophokuxunga sisodwa. Asilwelanga ukubana iZimbabwe leyi namhlanje ufune wena ukubuza bayidinga. Yikho esesibona namhlanje. Sibe khona abanye abangelandaba lokuthi kona ophambi kwakho uminjani, omi wakho uminjani. Baze baphume baze bayocela lezi jeziso lezi ezizelwe ngama-sanctions ezivela emelika khona lapho elikhona lina. Kulabantu namhlanje aphume seceni lezinjalo and ngiyazibuza ukuthi abantu labo abanjalo bavela ngaphi, bakuthole ngaphi kono ngoba ayisikho okwalela ngalaba abafayo kanye sela okwana iZimbabwe izimele yodwa. Lokhu kusho ngabantu asibedinga bona ubukhosi by hook or crook. Lokhu ngiyakhuluma namhlanje ukuzwise futhi kubana ayisikho konoko. Abantu abalwayo, abantu abalahlekelwa ngeempilo zabo, abantu abalimalayo balwela belimala bafela ukubana iZimbabwe ibe ngethu sonke singavumeli isitha sibuyela kwezokuxabanisa kugcine sokusenzalo kulo mndebele kulo mshona kulo mkhalanga yet thina singabantu banye abantu abansundu abamnyama
inxa sisikhangela ke uhulumende okhona kathesi ikhwenya zanu donsa nzima sibe inxa sikhangele ezomnotho kambe kuyalunga sokutheni
akula uhulumende ongadonsa kuhle elabantu ababhidliza bephakathi lokhu ngizawunika umzekeliso wendeliga khona benikhona e-America yenza kokhetho lukamama uClinton lobaba uTrump umama uClinton wathi edlebeleziyelwe ngutrump impumela yapho umuntu hhayi utrump uyinqobileyo umama uClinton wathi hhayi okusalayo kwenzekele kwenzekeleyo kodwa imelika ilizwe lethu asilifakeni phambili ngilesifiso lokudinga lokuthandaza ukuthi ngabe abakithi labo nga bangenelwa umoya lo ukuthi wenza ubona nto ucontshelwe kumbe kuhambe njani kodwa ufaka ilizwe lakho phambili
bayakhala abantu bezimbabwe abaningi abathi bekunzima ukuthi bathakazelele uzibuse ngenxa yokuthi bathole nzima ngokuphandela imuli zabo ukudla lokunye okuthiyeneyo bathi bayakwazi ukuthi ilizwe lakhululwa nzima kodwa sokumele ukuthi kathesi nga sebehlezi kahle omunye wabakhala ngokwenzakala elizweni ngumnumzana Percy Mcijo umqondisi wenhlanganiso ye-Streetwise Informal Traders Association othi abathenga bethengisa impahla bathole nzima kwele Zimbabwe
njengabantu abasebenzayo uzibuse ikakhulu ngolonyaka ngo-2019 akatsho lutho empilweni zethu ikakhulu ngokuthi siyakwazi ukuthi umuntu wonke emhlabeni lapha uyaba lesikhathi lapha afuna ukuthi nga uyathuthuka khona njalo kuba khona ezinye izinto ezivalayo ukuthi athuthuke sathola ukuthi lele lizwe lakithi lelizwe elingelamali yalo okutshengisa ukuthi intuthuko yona ikalutshwana sesikhangela abantu abazisebenzayo kunzima kakhulu ukusebenza umuntu edinga imali angathenga ngayo izinto ngaphandle kwelizwe yikho ke i-independence yalo nyaka kayitsho lutho kithina kodwa-ke ngathi mina iyakutsho ukuthi itshengisa ukuthi thina njengezizalwane zalapha ezimbabwe silokhu silomlando wokuthi ilizwe leli silimise ngendlela eliza letha khona intuthuko ebantwini okwamanje akula ntuthuko ekhona ukuthi abantu baphila nzima ungakhangela izinto ziyakhwela ubuthumthumu kodwa okutshengisa ukuthi even labantu abasithengelayo abenelisi ukuthenga ngendlela okumele ukuthi nga ingasiphathisa njengabantu abasebenzayo
ye wena-ke nxa sikhangeleke isimo okuyiso ubona ngazani ungazithuthukisa njani loba nje kule nkinga zonke lezi ezibapho
engingakwenza kuphela kuyabe sokusitsho ukuthi akula ngenye indlela sokuyikuthi umuntu enze izinto ezingekho emthethweni okufana lokuthi ungene lezinto nxa uzithenge ngaphandle kwelizwe zingaze zadlula lapho kumele ubhadale khona imithelo ngoba kuyatshengisa ukuthi lapho ubhadala imithelo kuyenza ukuthi le ntengo iphakame okuyakwenza ukuthi labantu abathengiselayo bengenelisi ukuthenga yikho ukuze izinto lezi zingale ntengo iyakwenza ukuthi abantu behle ukuzithenga kutho ukuthi imithelo kumele layo yehle kumele imithelo ibe phansi kumbe ingaze yaba khona ngokwakho sithanda ukuthi njalo sibonisane ukuthi yona imithelo evele ithelwa ngabantu abasebenzayo bethenga izinto ngaphandle kwelizwe imithelo layo eyenza ukuthi abantu bangaze baphumelela kulokho abakwenzayo ukuthi ilizwe lakithi siyakwazi alila msebenzi abantu baphila ngokuzisebenza yikho kumele ukuthi nga kuyaba lula ukuthi abantu bathenga izinto ngaphandle kwelizwe baphinde bagenelise ukuthi bazithengise bathole inzuzo engcono okwakhathesi zathola ukuthi even lokudinga i-foreign currency kunzima ngenxa yokuthi iyadula iyabe lokhu iduliswa okutshengisa ukuthi lo wase siyathenga izinto phandle suthenga ngemali oyithenge nzima ubuye njalo futhi uthengise nzima yikho-ke kunzima sibili kuzo zonke indawo ukusebenza esikwenzayo lapha
uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzama ngamandla wonke ukuthi aguqule isimo esibi somnotho kwele Zimbabwe abantu bezimbabwe njengomhlaba wonke jikelele namhla bananza ikhefu lephasika abanye behlulekile ukwethekelela izihlobo ngenxa yokuswelakala kwemali loba kunjalo baningi abakhonza uNkulunkulu endaweni ezijeneyo njalo bazaqhubeka bekwenza lokhu kuze kufike umvulo ngeviki ezayo. Ukuze sizwe okuningi ngalokhu sixoxe lo mfundisi Josias Mudenda we-Methodist Church eBinga.
Sithanda ukubonga iNkosi ngalesi sihlakalo esikhulu kangaka lapho esikhumbula khona ukuhlupheka lokufa lokuvuka kweNkosi uJesu. Nithabantu ngahambe enkosini yePhasika lapho esiyakhangela khona emuva esivela khona njalo sikhangele phambili lapho esiyakhona ngoba bonke kusemandleni enkosi. Babama kube ukubana kube lePhasika enhle ebantwini beZimbabwe. Loba izinto zinzima kangaka kodwa iNkosi iphakathi kwabo. God is in control.
Singathi ikhefu leli vele liqakatheke kanganani mfundisi Mudenda ebantwini beZimbabwe?
Liqakathekile kakhulu ngoba phakathi kobunzima siyakwazi ukuthi ukhona owazinikelayo umntanaka wenkosi ukubana esule bonke ubona bethu. Sahlala kubethu sasenzelwanga abakholwa kuphela, senzelwa umuntu wonke ngoba yena uNkulunkulu ngokwakhe wephila phakathi kwethu wasitshengisa njalo wasipha lokho ukukholwa egameni lakhe.
Lo ngumfundisi Josias Mudenda we-Methodist Church esixoxela eseBinga esabelweni seMatabeleland North. Sikakhangele ke okwethulwe ngamaphephandaba kweleZimbabwe. Umthethwandaba umisa kancane udaba olwethulwe ngabalandeli bebandla le-MDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa abafuna ukuthi kungenziwa umhlangano omkhulu webandla leli weCongress ngenyanga ezayo. Lokhu kwethulwe liphephandaba le-Daily News. Kuthi-ke iphephandaba leli libika njalo ukuthi inhlanganiso ye-Afri Forum ifuna ukuthi uhlangothi lukahulumende olubona ngezemithetho olwe-National Prosecuting Authority lucelwe ilizwe leZimbabwe ukuthi unkosikazi Grace Mugabe alethwe kulelo lizwe lapho azathoniswa khona icala lokutshaya unkosazana Gabriela Angels amthola elabantu bakhe ehoteleni bephuza utshwala. Kwesokubuya njalo-ke iphephandaba le-Chronic elithi kuza kuna izulu elinengi endaweni ezijiyeneyo ngesikhathi sekhefu nePhasika. Soke isikhathi senu khona manje likhumbule phela ukuthi kumele lenzeni, kumele lifitizele khonokana ke we-audio lisithumezele umlayezelo kunombolo ethi 01202465 0318. Nizaphinda njalo 01202465 0318. Ake sizwe ukuthi bathini abanye abantu kwele Zimbabwe.
Ningamadube linjani? Sengingena kwezekuseni nansi yami ehambelana kwezibuse mina bangazikhaya ngibiza ngenkululeko yezano. Nxa singabuyela muva ngo-1980 kubuhlungu kabi ukuthi thina eyikhe sanxuswayo sisiyalila ilizwe ukuthi sasinxuswele ukuthi sikhiphe amakhulumo nasuthina sibakhipheleni siyasibuzele leyo mbuzo thina sano nabalungu ukuthi kambe sasibakhiphela nabalungu sasibakhiphela uyini esiyibonayo ekhona. Kuthe ngo-1980 abalungu benika uRobert Mugabe umbuso ayikhona thola ma-okhetho benikwa umbuso abelungu. URobert Mugabe wahle wabumba abelungu namakhoren ukuthi bayebulala amaNdebele. Kambe namhlanje thina amaNdebele nxa singathi silenkululeko siyekhanya sigida labo kambe sebesiphelele na nxa singagida labo ingoma yabo yenkululeko siyigide labo siyabe siphelele na? Bengakasitheli kuba besibulelela unkomo watshengisela ukubani wayengalweli ukubusa yena wayelwela inkululeko yabantu beZimbabwe. Sithe sisathobele nesiphethe izikhali unkomo wenza labo wazothatha izikhali wabanika kwakutshengisela ukuhlonipha okukhulu ukuthi wayefisa ukuthi enqobe kuso ukuthi sesikhululekile okhulile onguye othetha umbuzo kakhokhela isibutho akhokhela indlizwe wathatha izikhali wabanika
pho unxeke ngasityela kathi
seinkomo esabanikile izikhali zethu sasaka singasela lutho base besibulalelayo kuyini okungasiza sigide labo ingoma ye-independence sigide labo ngemva kokubulawa kambe nxa ngomvulo nje wakuthiwa yi-easter nanxa ngakuthembi kakuhle nento kwakhona ngomvulo nje wakungathiwa khona kulo dili idili likajuda iscariot yalabona amadoda ayebulala ujesu lojesu kunina kajesu kambe labona abantu babe bengagida ndawonye umama kajesu nxa engagida labo uyakwephelele na
mina ngihlala enkayi uhlupho esibhekane layo ngihlala kule ndlala emakalisa elizweni lesibaba kubuye njalo izinto ziyakhwela nsuku zonke ngemali yokuthenga kasikayo ngiyabonga
mna nto abasebenzi besikhumbula ngapha emakhaya siyathupheka lapha kunzima ngapha
siyabonga basakazi mina ngumaqubo mahlaba ngilapha ejohannesburg esouth africa lokho okwenzakala ezimbabwe kuthanda ukuba buhlungu isimo sangikhona asijabulisi ngesizathu sokuthi abantu vele abasebenzi ma izinto zibuya zikhwele ngendlela enje so impilo yabantu izabazima kakhulu izulu kalikho indlala inkulu kakhulu elizweni abantu abasebenzi le ndlala ikhona hayi kubuhlungu kakhulu lokho la madoda akithi athembekanga ngabathembekile abezasidingela uncedo kwamanye amazwe manje pho njengoba besehluleka ukuthi bethembeke ebantwini abatshayala izulu le esayihlona idayi hhayi ukuzima bukhona mpela kuzalamula inkosi ephezulu
hayi izimbabwe yethu inzima le sikhangelelane kathesi lokuthi nanso imali yangikhona uthola ibhondi ibhondi liyawa kathesi ngakhangela lapho esikhona mina kathesi ngikhuluma ngiseplumtree empowensi kodwa isimanga ukuthi ibhondi kathesi idola bathi i-R3 so manje izimbabwe izalunga kuthini enye imali isiwa kabuhlungu kangaka bese siphose sajwayela sithi idola siyi-R5 kodwa manje ngasiyehlile yakuba yi-R3 ngapha izinto ziyakhwela ebulawayo ikhesi yethukele besijwayele ukuthi yi-30 something kodwa kathesi isibiza yi-$50 hatshi izimbabwe inzima kuzolunga kodwa kamboni kulunga kwangikhona ubukhokheli bethu ngibone kabukho ngoba kabukhangeli izinto eziningi
siyabonga kakhulu-ke labo-ke ngabalaleli be-studio 7 nabasithumezela imilayezelo yabo sicela lawe phela lapho khona usithumezela umlayezelo wakho ngokufithizela i-audio khonapho-ke kuwhatsapp kunombolo ubesithumeza kunombolo ethi 1-202-465-0318 siyabonga sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane ugwalo olujulileyo olothulwe ngumnumzana Robert Mueller lophenyo lokwenziwa lilizwe lerussia ngesikhathi sokhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2016 emelika luveza ukuthi umongameli Donald Trump wazama ukuxotsha uMueller kodwa obona ngezemithetho e-White House umnumzana Don McGahn wala ukwenza lokhu upapa weRoma upope Francis ngolwesine ugeste inyawo zezibotshwa ezilitshumi lambili njengalokhu kwenziwa ngujesu kristu wagezisa ayesebenza labo ababelinani elifanayo engakathathwa yilabo abayefuna ukumbulala kuhlandla lapho esihlolisisa udaba lwegugurawundi namhla sixoxa lo mnumzana Kilton Moyo oyingcwethi kwezokuthoba inhliziyo zabahluphekileyo obizwa ngesilungu ngokuthi ngucounselor ake sizwe ekhuluma ngokuthoba inhliziyo zalabo ababulalelwa abazali babo ligugurawundi
kuzaqala ekutheni lo lalowo umuntu uyafisa ukupholisa umoya but ukuze umuntu afike ekupholiseni umoya kuzadinga ukuthi kube lokubuthana kwabantu bekhulume ngalinto ngoba uyabona ukuthi i-ground ibilokhu isenziwe icala phela ukukhuluma ngayo yikho-ke kulokhu kusenza abantu bazonde ngamandla so ingavulelwa ukuthi umuntu lo lalo akhulume kuzaba right
okumele kubambe sibili athi ye sesikwenza lokhu mbani
okuqala kukumongameli welizwe ukuthathe ebantwini siyaxolisa ngegugrawundi kwaba nje akhulume iqiniso nothi amanga lawo abahlala bewakhuluma angavelenze njalo uza clear ingondo zabantu ezinene ukuthi kube sekuhlalwa phansi ukukhuluma. Khathesi nganti kuphonga ukukhulunywa emanyuziphepheni. Akukabuthaniswa abantu ukuthi abantu batsho ubuhlungu abahamba kibo, ubuhlungu ababuzwayo ukuthi ngoba lababulawayo kwakutheni. Uyabona khonokhani ukuthi kuhlangane kukhulume abantu bakhala abakhalayo babhodlise umoya babhodlise umoya. That's the beginning of the healing process. Uma kungaziwa kanjalo hayi siyabe sokho sixoxa emanyuziphepheni but sisenza abantu bazonde ngamandla. Lathi sinje gifts isimelele kholokho siyafisa ukuncedisa abantu bakithi njengama-counselors but kuzadinga ukuthi ku-create that kind of umumo ukuthi kuyakhulunywa nge-ground kungalakwesaba.
Siyabona njalo kulalolunye udaba khonapho esingaluhlanganisa khonokho ukuthi esintwini kungani kuyazila ukugebha amathambo omuntu wabhubhayo. Pho ke nxa sokuzalungiswa khonokho ke ukuthi abantu basuswe lapha abafaka khona kuma-mass graves bayangcwatshwa kutsha, kambe lina lizangena njani khonapho njengama-councillors ukuthi lithoba abantu inhliziyo njalo?
Ukungena sizangena njengo-councillor lapho okuvele kulo buhlungu khona kumele umngeni. Abantu laba kabazange bangcwatshwe kithi. Abantu bantu laba baphonga ukulahlelwa emgodini, ayisikho ukungcwaba lokhana kwakusenziwa. Abantu baphonga ukulahlelwa emgodini njengezinto. So kuyadingakala ukuthi bangcwatshwe. Mina ngokubona kwami is not irreparial njengoba bekufaka. Mina ngokubona kwami ngikho abantu bezangcwatshwa ngoba kabakangcwatshwa all these years bengangcwatshwanga bephongulahlwa egodini. So khathesi sokuzamela ukuthi kuyiwe emagodini lawa bayekhitshwa kukwenzela ukuthi bayebekwa kuhle lo lalo ngendlela yakibo abantu bapholise umoya. You see, ukuze abantu basile in this thing kumele bavunyele ukwenza what they believe ngabantu baba basileyo.
Lo ngumnumzana Kilton Moyo, incwadi kwezokuthoba inhliziyo zabahluphekileyo. Sixoxe laye ekobulawayo.
Okhumalo nekangakhozi, okhumalo nangamandla, okhumalo nangamakhozi, okhumalo nangamandla.
Gustave David na intombi umthuzo zofuthi njalo mabona bula nje ngokunanginangi namhla engasiyo ngulikhumfu kancube ngizele enkayi ngithengizele enkayi ngakhulele lupane indawo zonke zoyithwi indawo zakithi
kwadlula ngalitshona bantu ngabanqoba sizove ezibantu sizove ezimasekombela linelathi umuntu liminyanga ngendaba linelathi izimpe ezimbili ikhambi laphuma lilinye linelali ukudimlenze kwabulawayo onkomo zavula inqaba ngempondo wena sezingobe zahamba mantungamade mantungaluhlaza bantwana benkosi.
Album lithinga liwe i-album yeles 4 lithinga liwe lokuqala le City First Chapter second one City Light Rise third one City Believe It or Not leli lithinga liwe yilo likhona kathese lengoma ezifana lezilabo nomalanga ongiqome labo bakukhumalo ingoma ezimnandi ezidabisayo imbongi ifaka kakhulu ubumbongi babo ezinkulu bayo ezingomeni ngoba kuba lula ukuthi ispread ipoetry ebantwini. Ngisafisa le ethi yona bakokhumalo ikhuluma ngabantu bakokhumalo ibabonga nje ngamakhosi ngamakhosi akithi kobulawayo sithi thina halala ngamakhosi ethu sithi bakokhumalo ndla ngamandla
inkomo namadoda inkubela bayihlabe ngamanqaba inyanga bathe bethifile uzulu kanti ithwasile ithwasile ngomnyaka kampeyana ubanjwa abalibanjwe balishiyizulu untshintshintshilano yanda kandaba imfono evele ngobuso emdibini inkomo ethe isagoda eluleka ndabe zitha baqhawe makhosi bayethe.
Ethi nomalanga siyahaya nje sichabhobhi siqamula manje siqhumaqhuma isinqanda mathi intombi enhle ethi ngiqume. Uyabona kumfoka ncube indoda ethanda ukuthi idlale ngamazwi othando. Ngangizama ukuthi ke ngitshengise abafana ukuthi kwenziwa njani, kwakusenziwa njani kudala, kwakukhaywa njani intombi, uyikhombise kanjani.
Sondela Momondia, Mr. Pop Snanda Mate, Sondela Ntokazi, ungesabi Ntombenhle, ngizikele ngaphelela, Sondela ngikukhumba khumbe kancane, ungesabi ikhatshana, angikathathi, ukubobotheka kwakho kungenza ngikhothakhothe umlomo, obakho ubuhle bume njalo, uyinkanyezi yenhliziyo yami.
Ngibonge kakhulu abantu be-National Arts Council, ngokuthi i-National Arts Merit Award for being an outstanding poet. Ubumbongi bethu burecogniziwe. Kakhulu mina mbongela uBulawayo. Kusho ukuthi into esiyenzayo njengoBulawayo, iculture yethu inhle kakhulu ukuthi beyiziyananzelelwa lilizwe lonke kuma-National Art Merit Award. Siyabonga kakhulu, njalo siyaziqhenya, njalo siyaziqhatha. Yekela ngithi mina mbonge, ngithi mina lwamnandulimi sampilo yomlimi, isisinde sempilo ithoba lomlilo, imhlansi yompaca igula lomcaba, umsamo woluntu iziko lesiko luqukethe libhongwalo isicubho lisingathi zaga lugeleza ingoma ezimnandi sanambithalwa dlabusa saklikla sabusa ngalo luyashelela olimini nanko phezalu luphela sitho sithi akubona kuyabocwa uzibani usimbece amanzi ngamayaka umgalo ngumcephe odlalo uyancama akahlabeli uyacula lwamnandulimi sancenta
Yes, sikubona ukuthi abantu bathini khona bake ku Facebook uPepe Dube uthi ngikhona Dube khona bake esitikini namhlanje uthi kodwa ke okumangalisayo ukuthi abantu laba ababulawayo yikukurawondi kuzahamba njani ama DNA test konke lokho kuzakwenziwa njani uthi khona yini imali yokuthi kwenziwe konke lokho umthandeni mqondisi laye uthi baba Dube kunjani uthi lapha ke kudlalwa ngabantu sibili xa sikhuluma ngodaba lwekukurawondi kuzobuya ke uMusa Mazibuko uthi ya uyachampela ke umfoka encube lapho khuluma ke ngolikwa kancube imbongi kaZulu phela kwesithi uNkosi Nathi Jinga Ndebele uthi abayenze sibone khona siyayicela sivuthiwe sibone ke silomlaleli khonapha ke ongani ukhona esitikini wosezi ukuthi silobani foit kunjani
ngiyaphila bakuthuke njanini
ngiyaphila kakhulu ngikhuluma lobani
ukhuluma noNduna Mlambo
Nduna uphile njani
ngiyaphila.
Ye, 1 minute sibili yakusitshela ukuthi wena ufisa ukusitshela ngikho lapho.
Eish, mina ngibabuke ngumuntu waseSouth Africa ngize la
ngo-1993.
Ngicabanga ukuthi ngizobe ngibuyela ekhaya ngelila. Isimo sasekhaya sibi kakhulu. Khona manje ngibona abantu bayasuswa endaweni, bayaxoshwa. Kunokuthi i-government ibone ukuthi mayisusa abantu kulezo ndawo acabanga ukuthi bahlala ngokomthetho. Ibafunele ezinye indawo ibashiye ezitradeni ibasusa ngamasosha ibasusa ngamaphoyisa endaweni ezifana nebhokhwe endaweni ezifana nemanxeleni nasekhombo manje amangathi uyegweru same thing so I'm like thinking ukuthi mabethi independence inkululeko bani ekhona makuwukuthi abantu bayaxoshwa bashiye bese ezitradeni nabantwana I mean, what kind of an independence is this?
Yeah, it's got it doom for this. Wanga kulu nduna, ungatilinda kusasa baba.
Okay, right.
Siyabonga kakhulu ke uNduna. Sithenge music kancane sibonga ukuthi nje music kancane. Lo ke umculo kalikhwa kancube phela limsupporte phela umfana lapho uyashishasa phela kuzwayo singake hlukane ngokuthi sibone ke indaba kade sikhokhela namhlanje ibandla lezanu PF lithi kumele abantu basebenze ndawonye ukuze baqhubekisele phambili imisebenzi yabalwa impi yenkululeko kodwa kulabanye abathi akusoze kwenzakale lokhu ngoba umnotho welizwe ubenza behlupheka okumangalisayo siqhuba lapha ke uhlelo lwethu namhlanje walivalisayo onke esitube